ingcele yokungena lokuphuma emazweni angomakhelwane agoqela iSouth Africa, iBotswana, iZambia lamanye ivulelwe uZulu namhla lokho yavalwa ngombimbitho lapho kuqhamuka umkhuhlane weCOVID-19. Imingcele evuliweyo esemhlubulweni wezansi yeMathebeleland ngeplumtree kanye leBait Bridge njalo ivulelwe uZulu ohamba ngezimota zakhe lohamba ngenyawo hatshi amabhasi. Abaphila ngokuthengisa bathi linyathela elihle leli ngoba sokubanika amathuba wokuyawoda bezosebenza ikakhulu khathesi sokungenwa esikhathini sekhisimusi. Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga lenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association uthi ngesikhathi kuvalwe imingcele bekunzima ukuthi baziphilise.
Kule mali leyi okuthiwa yi-tax yama-informal traders engange-$30 a month, kambe ngubani owakwayibamba yona leyi mali? Ungathi kulo hlupho olukhulu kakhulu. Uhulumende mbona ngani usidudisele kakhulu thina ama-informal traders. I-tax yangkhona inkulu kakhulu ukuthi vele yi-tax leyi, can you imagine? Asikhulumile ende imali ebhadalwa ngenyanga. Hayi la ngomnyaka ibhadalwa ngenyanga. Bona ngathi vele hayi lapha sokuthi kuthiwa sihlale phansi singasebenzi. Nxa uhulumende engasizwela thina njengama informal traders, imali le e-COVID ayehlise nje ibe yimali etholakala lula, ebhadaleka lula. Layona le i-tax yakhona kube yimali etholakala kuhle, ebhadaleka kuhle ukwenzela ukuthi singa-default phela.
Laloba abaphila ngokuthengisa bejabulela ukuvulwa kwemingcele, iningi labo likhala ngendleko zokubhadalela ukuhlolwa i-COVID-19 lokuthola isithupha esichaza ukuthi kabala gcikwane leli esingamadola eMelika angamachumi ayisithupha i-$60. Isithupha lesi kuyabe kumele sibe lensuku ezintathu i-72 hours ukuthi samukelwe. Wengeze unkosikazi Ndlovu ethi indleko zokuqhuba ibhizimusi khathesi azisafani lakuqala kungakaqhamuki i-COVID-19 seziqonge okumangalisayo.
Siyama informal traders engange-$30 a month, kambe ngubani owakwayibamba yona leyi mali? Uhulumende mbona ngani usidudisele kakhulu thina ama-informal traders. I-tax yangkhona inkulu kakhulu ukuthi vele yi-tax leyi, can you imagine? Asikhulumile ende imali ebhadalwa ngenyanga. Bona ngathi vele hayi lapha sokuthi kuthiwa sihlale phansi singasebenzi. Imali le e-COVID ayehlise nje ibe yimali etholakala lula, ebhadaleka lula. Layona le i-tax yakhona kube yimali etholakala kuhle, ebhadaleka kuhle ukwenzela ukuthi singa-default phela.
Omunye njalo okhala ngale indleko unkosikazi Sanelisiwe Dube wakoBulawayo.
Ukuthi amabhoda avulwe kuyasijabulisa, kodwa silovalo lokuthi ama-cases e-COVID njengoba eqansa kangaka akusoze kwenze ukuthi kuvalwe futhi masinyane, ngoba kuyingozi okungumkhuhlane lokhu njalo kuyesabeka ngendlela okumemetheka ngayo. Nxa sekukhona ukuthi nga imali yama-test iyehliswa ngoba iningi lizabalekela ukuthesta bagcine befohla benjalo.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni yehlule ngoba ubethi usemhlanganweni. IZimbabwe yavala imingcele ngenyanga kambimbitho ivikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngesikhathi imingcele ivaliwe, bekuchapha imota ezinkulu ezamagonyethi, izizalwane zeZimbabwe ebeziphenduka zivela kwamanye amazwe, lezidumbu kanye lezisebenzi zikahulumende ebezisenza umsebenzi kahulumende yizo zodwa ebezivunyelwa ukuchapha. Isikhulumi sogatsha olukhangele ngezokungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe-immigration unkosikazi Memory Mugwagwa utshele iphephandaba le-Herald ukuthi banomsebenzi omkhulu ukuthi babone ukuthi konke kuhamba kuhle njalo izisebenzi zonke ezazimiswe umsebenzi sezibiziwe zahlolwa ukuthi ziqale umsebenzi. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.